sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 enhlolanja 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakhopho nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathintambobona ngezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Sina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazi weGechenge ePlumtree umnumzana Thomas Sithole uthi lokhe belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokho kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe noma siqathaniza ngamazwe angamokhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Nizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio
uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami, ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radio abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe, kuhlale kukhona ukuze kungapheli. Ngoba phela nxa ungadulalela iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakini kulento enje enje enje, usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhangela indaba le esebhinga bele radio enye yabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba, loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unuwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke, ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi-ningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuso elizwe leZimbabwe, kalinayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza i-ZBC lomsakazo ozimele i-Radio VOP, umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi, ayisinjonge yemisakazo. Injonge yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo, abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi ngasenza izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho, uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho-ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le misakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenziwa nguhulumende ukuthi useyenza ama-steps okuthi ama-community radios ebe khona. Singakhangela since July oka-2019 sokube le-Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and upermanent secretary or minister of information publicity and broadcasting services Mr. Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses and nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebe kwazi ukuthi banga apply kanjani loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i-community radio ngokwayo kuyini njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios kumele bebhadale i-application fee e-8500
unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe
urongwa ukuba ama license wabapha chiro chapamusoro tatova pedo izvozvi panga pane dambudziko remtemo
ohlelo lokuphiwa kwama license solokusibanga saphezulu bekulodubo lwemithetho umthetho esasilawo wawonga 2001 bekumele senze imithetho sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo
kodwa umsekeli wesikhume seMDC umnumzana Luke Tambolinyoka uthi uhulumende weZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice. In Zimbabwe, there is no...
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Ama license amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka 2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemsakazo njalo umele iphe imvume yokusungula kwemsakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenza isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyizindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla. Kuneyizulu lesikhukhula kwezinye izigaba zeBhinga ikakhulu eNsungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo inengi liphephe ngoku kwela ezihlahleni. Umfundisi uSenis Banda, umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ochasisela uSthandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke la mabandla wonke abekwazi ukuthi ilodivoce olukhona sibe nhlanganiso ezele ikhona ngapha kokulawa yehlanganisa amabandla wonke yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sikhone singenza njani kuze kube lo monakalo etsholotsho sasebenza sonke sathumeza ukudla kwaba lo monakalo ethimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa nakathi esilapho edinga beso sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phandle ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yizo labantwana abancane kulabo bapho ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phandle kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini
kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu
sikhangelela ukuthi kube lemvubo sikhangelela ukuthi kube lezigqoko njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima ngakho sikhangelela ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama njalo sikhangelela ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane abantwana abezimoto ezezidilikelwe imizi yabo bathathele isifuyo bathathele ukudla kwabo ngamanzi njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo kungabe kungaba into engasiza abantu njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ezama ukusebenza into esinyanzeleleyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokuphangisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abanakuthi abanalutho.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama. Kumagagasi awe 909 AM la kushortwave 12080 la ku-15775 kilohertz kushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzene bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqhathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ongena ezitaladini jengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika uTroy Price usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalonyaka. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopo elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopo ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
into eqade ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaza singasebenzi ngayo silokunye kungcono esifana nanto kungasebenza asikufake empela etafuleni ukwenzela nako ulungiswe kuhambe njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba awusize kufana nokwenziwa eHarare laloko kwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eCholotho kumbe okuzenziwa koMrambinda mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hhayi koBulawayo lapha mina mbona ngathi imbuku leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zani ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emfikeni omnyama loaba ukuthi i-black market asihambiseni impuphu lezi emalokithini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona lapho engikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi uhlala khona apha ephelandaba kumbe eminyela nxawe uthuma sebonakala ekufuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukanithuma suzamani kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake empuphu ahambe endlini so ngisiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende lawo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo so hanta kwenti akusho into uhulumene ngatiyekuseleza ama-coupon so ngikhosi omele kubanzi khona hanta wona vele soku-cast in stone no umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane so kuyaqondiswana kuhle kufake imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo
ye nanti udaba babangwena
aphela nguze uba uthi mazeliyalo ukuthi i-coupon ngiyayisebenza khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okukhona madoda yokuthi i-ZANU-P F le ebusayelwe sebephelelwe imizamo into zema-coupon ezasenzwa ngama-russian ngama-communist kudala ngama-1930-something sokulethwa i-coupon kalilethi mumbu kalilimi mumbu umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwe-ZANU-P F uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu bekhontrole izinto senza ama-subsidy kabavula ukufika abantu ngiyanxa ngifunkuyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu ebhotswana kumbe ezambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu bekhontrole izinto ungazunika ukhuphon uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akutshithi lutho kakungena engqondweni yabantu be-ZANU-P F ukuthi ukukhontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulethi kudla i-coupon vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisele omunye umuntu hhathi sokutshengisela ukuthi abantu be-ZANU sebephelelwe imizamo lapho madoda
babathu uma yakhuluma lapha umnumzana ngwenye uthi hhayi abantu be-ZANU sebephelelwe imbono
usela wenkosi yabona ucunule yabona i-ZANU iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hhayi i-ZANU yefenze lokho kwesikhathi bethi hhayi uhulumende ube-separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hhayi uhulumende uzimele yedwa nxa kukubethi
hayiyenze
lokho anyway into engikuthile kona ngathi hhayi asikuthi ngileta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imibono nale ngama-civil servants abanjengami layo usitshela kwesikhathi asikwazi nokuthi basupporta mie khona fana phakani nokuthi wena wayi befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimaza uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa i-coupon siwenda lisebenzele sinhle kuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hhayi abantu bavunta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela ntini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo ngelo njengoprezident wethu umdala wami uyalalela lokaowesabisayo ngikhuluma sokusase uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali kudala sesilobaba wasishiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapho koBulawayo but lo wethu lo hhawu uhlale efikile njalo nje lapho koBulawayo azalale le state house sesikwazi ukuthi state house uyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathethe akulani le khadi yephati akulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngiwephumula ingafikela ephumula isikokhava siyiwonte nathi impuku ibuyile aso izivume njenge sihlale nje phumula ithi uthi bona ama roles esiye emuva sithatha esihamba but manje town lapha bafikela banobona ama roles sithatha futhi eseyikhipha ku-backdoor ngale ungababuza ukuthi hayi thina mza kwenye ishop ethize esemgalini sihambisa kwenye ishop esemagwegwe uyaphilela phela lawo iphawu but manje sifike emagwegwe sesithi hayi hayi but imbobona esizoyenzita emagwegwe mekuthenge yithi abahlali balapha emagwegwe and mna that's another way ekubamba i-corruption nokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda ngesizondo izanti yomsomazi vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula lo asifiki indawo singenza njalo
ungasigqibela mnumzana ngwenye
ye mina ngithi mina lokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona izanu PF uhulumeni wezanu PF engakakhulumi ngokusubsidizer bakho ukuthi nje befithi subsidizer yahle yanyamalala ukuthi ukuthi kuyahambelana la mapolisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenga umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenga impuphu laba bafuna khona abantu nxa becomputer yehla
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7
Chilani mina
Chilani mina Asekona yena majeje wena
Chilani mina
Chilani
weba fana lenda Chilani
Asekona yena majeje wena
Abanye
Abanye wasiyuambu zedlame cha bubu Asekona majeje wena
Abanye
Abanye bathi sewubambunza lemi
Abubu
Asekona majeje wena
Chilani mina
Chilani mina
Umjelama
Umjelama Asekona yena majeje wena
Chilani mina
Chilani mina
Umjelama
Asekona yena majeje wena
Abanye
sewubambuza lemini cha bubu
njalo wena
Asekona majeje wena
abanye
bathi sewubambuza lemini
hayi wena
cha bubu Asekona majeje wena
yey wena wenkumusikhaleswe kumusikhaleswe
wenkumusikhaleswe wenkumusikhaleswe
Amaphimbo amnandi ngempela asekhona amatshitshi yiso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembu lembube iLet Speak Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithi kalale ngokuthula singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyela lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana iLife Talk iza khona manje siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.